tona njani sapho le Zimbabwe ikutivana kuhlelo lwe Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 24 ngohlolanja 2016 selethulela uhlelo lwe izindaba ze Zimbabwe sisakaza sise Washington DC. Walamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngontungamili Nkomo endabeni zethu lamhlanje.
EZimbabwe yebo uqindiselwa kwamalungelo abantu kusekhona amalungelo abantu abalwela amalungelo abantu sibabisa ngesilungu sesema human rights defenders asasengcupheni namanje luselude lona uhambe kusafanele uhanjwe eZimbabwe.
Inhlanganiso ye-Amnesty International ithi ikhathazekile ngokwehluleka kukahulumende weZimbabwe ukulandela isisekelo sombuso welizwe kanye lokuqhubeka esephula amalungelo oluntu.
Kodwa ke ama-human rights akutho ukuhlukuluza kwabantu abangasigazi, ngoba ukuhlukuluza igazi kudala ukuthi umuntu abe nokwesaba empilweni yakhe, ahlale esesaba. Khona kuhlana ukuthi umuntu abe nokwesaba empilweni yakhe esesaba uhulumende kuyephula ilungelo labantu.
Amagqwetha alwela amalungelo kaZulu lawo akhala ngokonakala komnotho welizwe esithi lokusokubangele ukuthi uhulumende aqhubeke sephula amalungelo kaZulu. Ezinye izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe zithi kaziboni ziphindela ekhaya lanxa umumo womnotho ungaze uguquke. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso elwela amalungelo kaZulu emhlabeni jikelele iAmnesty International ithi ikhathazekile kakhulu ngokwehluleka kukahulumende weZimbabwe ukulandela isisekelo sombuso esija ngokugcweleyo kanye lokuqhubeka esephula amalungelo oluntu. Kubika uBenedict Nhlapho.
Ngokutsho kwenhlanganiso yeAmnesty International, iZimbabwe ibe ngelinye lamazwe edlula ikhulu lengxenye aqhubeke esephula amalungelo oluntu eminyakeni ka-2015 kuzofika lonyaka. Esethula umbiko walonyaka kwabezindaba eJohannesburg, umsekeli kamqondisi walenhlanganiso emazweni asezansi ezwekazi le-Afrika uNkosazana Muleya Mwananyanda uthe kwehluleka kweZimbabwe kusebenzisa ngokugcweleyo isisekelo sombuso esitsha yikho kuqhubeka kubangela ukuthi amalungelo avikelekileyo kulesi sisekelo aqhubeke esephulwa. Le yinto ecizelelwa intatha yezindaba eZimbabwe uNdumiso Mlilo.
Ngabe isisekelo lesi siyasetshenziswa ngokugcweleyo elizweni, ngabe ilungelo loluntu eliningi liyahlonitshwa? Ngoba kulesi sisekelo esitsha lesi siyabona kulokuthi kumele kube labo Human Rights Commission lokunye okuningi okusibona ukuthi hayo kuzaletha ukuhlonitshwa kwelungelo loluntu okuningi ngokugcweleyo.
Omunye wabaqondisi balenhlanganiso kwele South Africa uNkosikazi Mpilo Buthane uthi bakhathazeke kakhulu ngeZimbabwe loba nje sekukhona okunye ekwenza ngcono.
EZimbabwe yebo uqindiselwa kwamalungelo abantu kusekhona amalungelo abantu abalwela amalungelo abantu sibabisa ngesilungu sesema human rights defenders asasengcupheni namanje luselude lona uhambe kusafanele uhanjwe eZimbabwe. Kodwa ke ekusingancoma nje kancane okwenzekile lonyaka odlule ukuthi uhulumeni uqedile lo mthetho lo okhuluma ngokuthi kushadiswe amantombazane asemancane.
Wenqatshelwa kwamabandla aphikisayo lenhlanganiso zomphakathi ukuqhuba imihlangano loba kutshengisela ngenye izinto esolwele inhlanganiso eZimbabwe. UNkosikazi Buthane uthi ukwehluleka kwahulumende ukudinga intatheli enyamalalayo uItai Dzamara ngezinye zezinto ezikhombisa ukuthi isimo sisasesibi kwezokuhlonitshwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe.
Into nje thina sicela kakhulu kube bonke ohulumeni la sibona khona ukuhlukumezwa kwabantu ngamaphoyisa sithi nalokho akulwisane nabo, kanjalo nala sibona khona ukuhlukunyezwa nokuthi kunyamalale abantu esisama-human rights defenders abantu abalwela amalungelo abantu sithi lokho ohulumeni sisebenzisane nabo kanye nemiphakathi ukuthi kuqedwe lokho.
Le nhlanganiso ethi lobanje sekukunenge sikukhuthazile ukuthi kwenziwe eZimbabwe kodwa kungalalelwa izaqhubekela phambili iqapha isimo njalo ikhuthaza ukungenela kwenhlanganiso ezifana le-SADC. Ngimele Studio 7 eJohannesburg le-South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Kunjalo nje inhlanganiso yamagqwetha alwela amalungelo oluntu iZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi ukubhidlika komnotho sokubangele ukudlondlobala kokwephulwa kwamalungelo kaZulu nguhulumende. iqula lenhlanganiso le litshele idalela eParliamente namhla ukuthi abantu abanengi abanakanelwa ukuthi basekele amabandla aphikisayo baya kuncitshwa ukudla okwabelwa abantu abalambayo. Lawa ngamazwi agcizelelwe lilunga ledale leParliamente umnumzana Bednico Bebe oyisiphathamandla se-MDCT.
Okukhathazayo ukuthi-ke kuthathi abantu la kukhulunywa ngama-human rights bakhangela kuphela ukuthi umuntu uhlukuluziwe waze waphuma igazi. Kodwa-ke ama-human rights lakutsho ukuhlukuluzwa kwabantu waze waphuma igazi, ngoba ukuhlukuluza uphuma igazi kudala ukuthi umuntu abe lokwesaba empilweni kwakhe. Ahlale esesaba khona kuhlani ukuthi umuntu abe lokwesaba empilweni yakhe esesaba uhulumende uyekephula ilungelo labantu, ngoba uhulumende kasiwo muntu azakufanelanga ukuthi esatshwe ngabantu. Ngokuqala lokhu kwesibili, ukuthi uhulumende nxa esenza mhlawumbe kumnika ama-license amabhizinisi, ngafumana ukuthi kuba lula nxa umuntu wezani, khona kuhlana-ke kuyaphambanisa nje kuyephula ilungelo labantu, ngoba umuntu wonke ulelungelo lokuthi athole i-license atrade-ke eZimbabwe. Ukusikhangela-ke ama-human rights okubuhlungu kakhulu ukuthi eZimbabwe kathesi kule ndlala embi kangaka, izame ukukhampena kwayo esikwaziyo lokhu kwafonywa ibandla le-MDC ngo-2000 ngokuthi umuntu osapota i-MDC kanikwa ilungelo lakhe lokudla, okuyikho okusemthethweni-ke kwi-constitution yelizwe ukuthi uhulumende kufanele ukuthi anike-ke abantu ukudla okwaneleyo. Kodwa-ke uyabandlulula abantu, kuyinto embi kakhulu eyenziwa nguhulumende. Sibasikisa ukuthi inhlanyelo lezi eziba khona kuthiwa ziyanikwa abantu, ama-fertilizer abakhona kuthiwanika abantu, uzafumana ukuthi kuthiwa anikwa abantu bezane kuphela. Nxa enikwa abantu bezane kuphela kuyize kuthula-ke ilungelo lomuntu lemalelo ukuthi bakhethe abantu ngokudla kanye nokunika lokho okungabaphilisa-ke indimi yefutha.
Inhlanganiso ye-Amnesty International layo iyagcizelela umbono wamagqwetha lo mnumzana Bebe, ithi hayi into kazimanga kuhle sibili amalungelo aqhubeka sephulwa nguhulumende. Njengamalunga liyake liluphathe yini edale leParliamente udaba lokwephulwa kwamalungelo kaZulu lona?
Siluphethe kakhulu-ke. Okuhluphayo ukuthi nxa ukhuluma lesela uthithi isela lingantshontshi yona liyibe mtshontshayo, kuyabe kufana nokuthi udlalisa isikhathi ngoba nguye otshontshe khonokho. Okuqakathekile ukuthi kuyabe kufanele ukuthi ukhulume lepholisa elizabopha isela. Ngaleso sizathu-ke ungaze ukhulume lohulumende wezame ukuthi bayephula amalungelo abantu, bazawephula ngoba vele bekwazi ukuthi xa bewephula kunabanye abantu abazasona bakhulume ngabo. So sikhuluma ngakho nsuku zonke eParliament, kodwa sikhuluma ebantwini abatshilele iziqu endleleni, ngoba abantu bezame kababuzisisi ukuthi kumbe bakubona kuyukuthi ukubutha kwabo ukuthi bahlalele kube sembuthweni ukuthi bahlukulize ilungelo labantu. Lezi ndlela babutha ngokuhlukuliza ilungelo labantu.
Umnumzana Bednico Bebe lilunga le-MDCT elimela iNkayi South edale leParliamente sixoxela ekobulawayo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Ngemva kokubunjwa kwenhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions ngomnyaka ka-1981, uhulumende waba lokusebenzelana lenhlanganiso zezisebenzi bebonisana ngendaba eziphathelane lezisebenzi. Kodwa lokhu kugcine kuphazamiseka ngenxa yenkinga ezibhekane loZulu, ikakhulu kwezenotho. Kubika uMark Peter Ntambe.
Ngemva kokubumba inhlanganiso yeZTU ngomnyaka ka-1981, uhulumende waba lokusebenzelana lenhlanganiso zezisebenzi engena imbuthano yabo yama-May Day. Lokhu kugcine kuphazamiseka kulandela indubo ezibhekane labantu kwezomnotho ngaleso sikhathi zibangelwa luhlelo lwe-ESAPO, kwafuxa izisebenzi ukuba ziqale ukutshengisela lokukhalala imisebenzi. Yeah. umnumzana Masimba Kuchera ocubungula ngezombusazwe uthi lokhu ngokunye okugcina kusenza ukuba iZCTU iphatheke ekubunjeni kwebandla eliphikisayo leMDC kwabangela ukuba kube lokungethembani phakathi kukahulumende layo. Uhulumende wagcina ebumba ezinye inhlanganiso ezihambelana laye.
Siyakwazi ukuthi Zimbabwe Federation of Trade Unions iyasekela uhulumende izikhosu, Zimbabwe Congress of Student Unions iyasekela uhulumende futhi. So uzaba khona ama-organizations kodwa awasaqinanga nje ngakudala.
Umnumzana Promise Mkhwananzi owake wakhokhela inhlanganiso zezifundo ekolijini le-University of Zimbabwe la kwinhlanganiso yezinazo uthi ukusebenzelana phakathi kukahulumende, izifundi lenhlanganiso zezisebenzi kuqakathekile kakhulu emhlabeni wonke jikelele.
Lezi izinto ezifana lokuthi abafundi bema-university bathole usekelo kuhulumende olwemali, lokuthi nxa bengaqeda isikolo bathole imisebenzi, abasebenzi labo babe lalapha babekhona ama-industry asebenzi, wonke umuntu ayemsebenzini agcine imuli zabo, bathole uhuhulo, bathole esingathi ngesilungu i-social security, nxa sebeqeda imisebenzi yabo bakwanise ukuzigcina beku-retirement. Konke lokhu uhulumende wehlulekile, so ulenhloni zokubuya kumphakathi.
Osaphethe isikhundla sikanobhala jikelele we-ZCTU umnumzana Gideon Shoko uthi ukusebenzelane lokho kusasekhona ikakhulu enkundleni ye-Tripartite Negotiating Forum.
Siyasebenzelana kodwa phela liyakwazi ukuthi khona izinto ezingale ngezama-interest. Nxa lingakhangelanga ama-interest ami lami angisoze nisebenzelane kuhle, kodwa nxa sivumelana hayi kuyasetshenzwa. So siyasebenzelana khathesi le-agreement eyayenzwa mhlaka 29 January ngama-principles etshengisa ukuthi khona sifuna ukuhamba njani ukuthi silungise umthetho wabasebenzi.
Uthi njengenhlanganiso abazange beke bama ukumema uhulumende embuthwaneni yabo yama-May Day.
Siyababiza, sibiza even lama-political parties wonke, iZANU siyabiza, iMDC siyabiza, zonke siyababiza ukuthi buyani lo hulumende siyambiza. Kodwa phela esikubona yiko ukuthi khona sometimes ungababiza abakahulumende abakhona kababuyi.
Uhulumende obikwa ethi ukuphatheka akwenzayo ku-Tripartite Negotiating Forum kunye lokuguqula umthetho we-Labor Act ngolwezi nyakenye kukhomba ukuba uzinikele kudaba lwezisebenzi. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingu-Mark Peter Ntambe.
Ezinye zezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe zithi aziziboni ziphindela ekhaya lanxa umumo womnotho ungaze uguquke ngoba zisamukelwa kuhle kwamanye amazwe afana leBotswana, njalo abanye sebeqale imuli khona. Kubika uMartin Ngwenya.
Umnumzana Ndodana Ndlovu wasuka eZimbabwe ngesikhathi impilo eqala ukuba munyu lapho uhlelo likahulumende lokwaba umhlabathi lusensikeni yokubhidlika komnotho. Wasuka eseseyimpohlo eleminyaka yamashumi amathathu, kodwa ngemva kweminyaka elithumi lanhlanu sesiba likhehla labantwana abathathu bonke bezalelwe kule Botswana. Uthi wathola unkosikazi wakhe kule Botswana, bahle bachata, ngakho kuphindela ekhaya akukho enqondweni yakhe.
Kukhona esingathi thina i-lost generation abantu abaphuma eZimbabwe kudala. Mina I'm one of them. Mina ngasuka number of years ago, sengathatha lapha labantwana ngama citizens eBotswana abaze ekhaya, they've never been there. Lami futhi nxa ngicabanga ukuthi ngibuyele ekhaya angiziboni ukuthi ngiqalise ukutsha ngidinga umsebenzi ngenzeni.
UNdlovu uthi akuthembisi ukuthi isimo somnotho weZimbabwe singalunga esikhathini esifitshane esizayo, ethi noma kungaba lenguquko ingqondo yakhe ayisaguquki.
Futhi umkhono weZimbabwe there's no chance ukuthi ungalunga anytime soon.
Umnumzana Ndumiso Ncube yena wafika nabazali bakhe seyingane, kodwa usenelise ukuqeda izifundo zakhe zaphezulu njalo usethole umsebenzi. Uthi angaze azame ukuya ekhaya, uzibona esephindele ngemva kwesikhatshana ngoba inhliziyo isemuva.
Inkinga ngoku elizweni leZimbabwe ukuthi uyazibuza la ukuthi khona ngiyaqalisa njani, ngiyaqalisela ngaphi, umsebenzi awuthola ngaphi, njengoba sesihlali iminyaka emide sikhona apha elizweni leBotswana. Noma isikhathi sivakatsha kubo Christmas lapho yafika uhlala amalanga amabili amathathu vele uzibona usungasela plan ucinisa uphenduka ngapha futhi eBotswana.
Kodwa kulabanye abafana lomnumzana Andrew Mafa abathi hayi okwabo ngokwesikhatshana ngaphandle kwelizwe, ngoba ungaze uye kuphi ekhaya kusekhaya, nango isingisi sithi home is best.
Sekhaya esikulandileyo lapha ikuzodinga ukuphila. Nxa umuntu engathola indlela yokuphila ekhaya uyabuyela ekhaya, ngoba ekhaya ikho lapho ozalelwe khona ikho lapho okhulele khona so lapha sizodinga uphila ube
eleBotswana selibone inani labavela phandle kwelizwe abachada lezalwane liqonga njalo abanye badinga incwadi zokuhlala unompela zingasaphindeli emakhaya azo ngingumathin ngwenya oyindaba ze Studio 7 ngisabonga leBotswana.
Nansi isaziso esiqakathekileyo. Sithanda ukulazisa balaleli beStudio 7 ukuthi sesiguqule indlela elilakho ukulalela, ukubala lokubuka indaba zethu enkundleni zebulenjini kuwebsite yethu elekheli ethi voandebele.com kudesktop kanye lakumakhalekhukhwini. I-Studio 7 izaqhubeka ilethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe kanye lezemhlabeni jikelele. Ku-Live Talk lamhla sikhangela ukuqhubeka kokungananzwa kwamalungelo oluntu ngohulumende weZimbabwe. Tumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Uxolo singene kweza kwamanye amazwe. Isinothi seMelika esidinga ukumela ibandla lama-Republicans kukhetho lokudinga umongameli waleli lizwe umnumzana Donald Trump senqobile njalo esigabeni senefata ngesilinganiso se-46%. Lokhu ngokwesithathu uTrump enqoba ngemva kweNew Hampshire leSouth Carolina elandelwa nguMarco Rubio loSenator Ted Cruz. Umongameli Bashar al-Assad wakwele Syria uthi usezimisele ukulandela iziqondiso zokukhumisana umlotha labalwisana laye ezizaqala ukusebenza ngomgqibelo. Inhlanganiso yezindaba yakulelo lizwe esana itshele ithi u-Assad utshele umongameli Vladimir Putin wakule Russia kungxoxo ecingweni ukuthi uzalandela iziqondiso lezi ezihlelwe yiRussia leMelika. Ziyaphela ezivela kwamanye amazwe. Kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe lamhla sixoxa lomnumzana Zenzo Ncube ohlala eLondon kweleBhilithane. Uncube uthi elanxa besemangweni bayelisa ukukhulisa bayenelisa ukukhulisa abantwana ngemfanelo njalo lokuthola ukudla okunjengalokho okudliwa ekhaya. Uthi umfushwa, indumba, indlobu, umhwabha lolunye lokunye okufanayo bayakuthola khona le eLondon. Asizweni exoxa lo Gibbs Dube o Studio 7.
ELondon sengihlale okwe-15 years. Iminyaka elitshumi nanhlanu sengihlala ku-16 years kathesi.
Singathi kunjani ukuhlala khonapho?
No, ku-right khona. As long as usenza into yokuphithisayo.
Yes, singathi ke ulabantwana bangaki?
Ababili.
Ye, akutsho kancane ke ngemuli ukuthi ime njani.
Oyiwani useZimbabwe, kwibizo lakhe ngulindani, and then oqala ngusikhangezile ulapha e-UK.
Singathi ke uyamkhulisa njani umntwana khonapha e-UK? Kuzima kanganani ukukhulisa umntwana?
No, wakhulela eZimbabwe, ubuye ngapha esekhulile, seqedi A-level. So ngibona kungcono ukukhulisa abantwana ekhaya, and then ebuye ngapha esiyazi into ayifuna empilweni. Otherwise abantwana abanye bengakhulela ngapha i-discipline yahlupha. Ufuna ubaba nomama bebe strict kakhulu, kodwa mina ngamkhulisa eZimbabwe, uhambe esikolo eZimbabwe wafunda waqeda u-form 4 and then wabuya ngapha esesenza form 6. So ngibona kuyindlela engcono le.
Singathi ke nxa usukhangela ukukhula kwakhe khona ngapho ke e-UK, wakuthatha kanganani ukuthi aze cine ejayela khonapho, kumbe vele kunzima?
No, akunzima khona. Kuya ngokuthi, you know, abantu bahlala njani, imuli ihlala njani. Nxa lisenzi okwesikhiwa umntwana efika lapha la ejayele khona kwesikhiwa, kodwa nxa endlini liphila ngesintu lisenzini impilo yena eliyijayeleyo yafika ejayele khonokho. And khona kade ngisho ukuthi umntwana abuya ngapha, you know, esiyazi into ayifuna empilweni, kuba easy emntwaneni. Isikhathi esiningi abazali babe sithi no, mna ngifuna ukuhlala abantwana and all that, but kunganceda abantwana, unceda yena umzali ngoba befuna ukukholisa ukuhlala abantwana. Kodwa mboni ngani, you know, uba kulise khaya uright lapho uyababona ngesikhathi lapho kumele ubabone khona.
Yes, ngathi ke kodwa njengemuli zeZimbabwe ezikhona ngapho liphila njani khonapho, lokudlela ukudlayo lokuthatha ngapho?
Ukudla kudala kwakuhlupha, even ukuthola impuphu like i-5 kg yempuphu kwakuhlupha, kodwa kathesa akusahluphi. Udla okuningi, abantu bonke abavele ekhaya siyaphathisa, you know, kodwa kulezinye izinto ezothi ngapha azivunyelwa. Ovunyelwayo siyaphathisa. Umfushwa ekhaya siyawuthola, umbhida olude siyawuthola, inyama ivunyelwe ukungena ngapha, kodwa kwezinye izikhathi omunye abalelaki ebuyeleni lutshwane bemvumele ukungena la, siyayithola njalo. Kodwa sekulezi tolo ezinye ze-South Africa ezithengisa ukudla kwe-South Africa, like impuphu ethiwa iwisa, ngibona kule shop futhi elilungisa i-biltong, abantu abaningi i-biltong bayithanda. So kule shop ekhona la elungisa i-biltong and bayilungise ngelungisa ngayo ekhaya, bayiwomise ifana nale ekhaya.
Lo ngumnumzana Zenzo Ncube, isizalwane seZimbabwe esihlala eLondon kwele Bhilithane, obexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7. Okwamanje ngilifake kancane ezandleni zika Chris Gande weStudio 7 esethulele uhlelo liphuma lendaba lishone lendaba.
Lingali tshona njani izolukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu. Igama lami nguChris Gande, sidibana kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo Dr. Ruth Labode, ongumgcini sihlalo wekomiti ebona ngezempila kahle kudale lephalamende engocele leMDCT. Kala ngiyakwamukela kuhlelo. Ya, ungasitshela ukuthi ngokubona kwakho singathi uDubo kumbe sithi udaba lwe-HIV AIDS lumi njani lezinsuku eZimbabwe?
Ezimbabwe udubo lwe-HIV sesingani siyalungeka, ngoba sile strategy lesho ukuthi nabayi 2030 sesiretusile and siretuse istigma, saretusa amanye cases, saretusa ngamadeaths caused by HIV to 0% global fund yathela imali ukudisseminata i-information konke lokhwana imali zikhona ze-HIV. Leziyana izinto zishilonge ngoba phela i-industry asihambezeleli. Angimathi kibini sikhuluma ngama-millennium development goal, into esa-achivansirili i-HIV i-orient onto le-challenge layo i-HIV kontha ngabale problem ngingawuthena abavunyelwa ngithi i-constitution ithina i-age of concern if we now going to 18 even lafane ku-16 but bona abantwana sebengene ema-chancili bekuma-14 abakavume bathethi condom esibhedlela kumbe lapha amakhondom atholakala khona, abanamvume wonke lokhu ama-contraceptive. Ngenxa yakhonokho ungakhangela igruphu engaleyo yontanga engani yona isikhathi liyaphela. So kathesi sokuthiwe senze i-global fund sithena asenzele ukuthiwa i-targeted approach.
Ye, singathi kahle kahle kuyini okubangela ukuthi sithi thina kungani udubo lolu solunganeno? Kungakuyini okubangela
udubo lolu solunganeno? Population at large, successfully reducing ama numbers abantu abulawa yi-HIV labagulayo, but igroup yona lentanga
kodwa nxa sikhangela kuminyaka edluleyo sizwa kuthiwa ama-researchers bake baphuma lokunye okugcotshwayo ukwenzela ukuthi kwenqabele ukumemetheka kwe-HIV. Kuyasetshenziswa yini eZimbabwe njalo kuyini okungaphathisa ngokubona kwakho?
Makukhona okungaphathisa iZimbabwe ingakwemukela, kodwa iZimbabwe angadlungela kelabantu ukuthi sisebenzisa amakhondomu ukudlula umhlaba wonke lo, singaphambili singaneno. AmaZimbabwe ngicela ukuzijikela ungani into leyabula labantu abaningi kakhulu bagcina sele ngani bakhanazeleka ngamakhondomu. So ma kungabuye kunye kuyinto ungasithathisa khona kungasokhondomu, lapho kuyamukeleka. Singaa
Hayi kwezwakala isikhathi savumi basiqhubeke kungavalelisa abalalela.
Yebo ngiyabonga abalaleli ngkhali zizikele ku HIV libe ngithanda isikhathi sama condom onesiki akahamba elaphisa ukhanyeki ejezile siza yinqoba.
Hayi lathi sibongile ube lelanga elihle.
Thank
you. Lo ke ngudokotela Ruth Labode, umgcini sihlalo wekomiti ebona ngezempila kahle edale lephalamende njalo engewebandla le MDCT.
Sibonge ijaha lezansi uChris Gande ngokusethulela uhlelo liphuma lendaba lishone lendaba. Kwezemidlalo lamhlanje abaqoqo bomncintiswano wokugijima owePPC Matopos 33 mila bakhangelele ukuba lonyaka kube labadlali abedlula inkulungwane abazaphatheka kulo mncintiswano. Kubika uJoseph Njanji.
Ngomnyaka ka-2014 kube labadlali abangamakhulu amathathu abangene kumncintiswano wokugijima weMPPC Matopos 33 mila. Inani leli liqanse la kumakhulu amahlanu ngomnyaka ka-2015. Njalo lo nyaka kukhangelelwe ukuba leli nani likhuphuke liyefika kunkulungwane njengoba le mali ephiwa abazanqoba ikhuphukile. Nyakenye abaqhube kuhle kulo mncintiswano baphiwe inkulungwane ezilitshumi. Ikanti lo nyaka limali ikhuphuke yaya kunkulungwane ezilitshumi lantathu. Ekhuluma emkhosini wokwethula usekelo lwemali lwalo nyaka, isiphathamandla senkampani ye-PPC umnumzana Kelibone Masiyane uthele umjaho yiwo wodwa wohlobo lwawo kwele Zimbabwe.
The PPC Matopos 33 mile is the only ultra marathon in Zimbabwe. As a result,
umjaho ogenqisayo we PPC Matopos mila 33 yiwo wodwa kwele Zimbabwe njalo ufeza ukwahluka kuluhlu lwemijaho yokugijima elizweni. Umjaho lo ngoka wonke wonke kusukela komdala omncane umaqhuzu labahwedayo nje. Umncintiswano we Matopos 33 mile wasungulwa ngomnyaka ka 1963. Kodwa wonke wangabi khona ngeminyaka isimo somnotho singamanga kuhle elizweni waze wavuselelwa ngomnyaka ka-2013 sekutholakale usekelo lwemali kwinkampani egayi isaminde ye-PPC. Lo mncintiswano ugijinywa phakathi kwamakhilomitha angamashumi amahlanu lesithupha njalo abaqhuba kuhle kuwo balakho ukuyancintisa kumncintiswano wodumo we-Comrades Marathon kwele South Africa. Umncintiswano walo nyaka uzaqhutshwa mhlazintathu kunyanga kamabasa njalo labo abafuna ukuphatheka kuzamele bebhalise mhlazimbili ngenyanga kamabasa endaweni yeBulawayo Athletic Club. Ngimele Studio 7 koBulawayo nginguJoseph Njanji.
Hayi ke sesifike emaphethelweni wohlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani sikhangele ebezikhokhela. Inhlanganiso ye-Amnesty International iveza ukukhathazeka ngokwehluleka kweZimbabwe ukulandela isisekelo sayo sombuso. Amagqwetha alwela amalungelo kaZulu akhala ngokuthi uhulumende uqhubeka esephula amalungelo kaZulu. Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguNtungamile Nkomo. Lilale.